olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Nanxa sifuna ukuthi la imigwaqo ibe emihle ingalethela ingozi lezi esibalazo, kumele sibeziseleni bonke abantu abasebenzisa izimota ukuthi basiphoke imadlana omncane through ama-tollgate ithuthukise sakhe imigwaqweni.
Umphathintambo wogatsha lwezokuhambisa umnumzana uBhethe Mpofu uthi uhulumende useza kwabela inyanga zonke izigaba zonke zelizwe imali ayithola kubatshayeli abasebenzisa imigwaqo elama toll gate.
Atsho ukuthi-ke kulokhu uzele ubaba uGeorge singabona ngalo lokhu ele case kumbe singathi bona ngalo kulodaba oludakalayo kungcono aqhubekeke aye
Idale lomthethwandaba we-European Court of Justice lamuhla lwethule isinqumo sokuthi akumelanga umnumzana Guy Georgios owayefakelwe izijeziso zenotho e-EU ahlawule ukubotshwa kwakhe e-Heathrow Airport eBrithani.
Isiphathamandla sebandla le-MDCT ngesinye esibikwa sifile engozini yokudilika kwesakhiwo esontweni ka-TB Joshua kwele Nigeria.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngemota zokuhambisa umnumzana uBhethe Mpofu uthi uhulumende useza kwabela inyanga zonke izigaba zonke zelizwe imali ayithola kubatshayeli abasebenzisa imigwaqo elama toll gates ukuze izigaba lezi zenelise ukwakha lokulungisa imigwaqo ngesikhathi esifaneleyo. Lokhu kwenzakala ugatsha lolu lusithi luzwa kwengezelela amanye ama toll gates angamachumi amathathu kulawo angamachumi amabili avele ekhona ngendlela yokwengezelela imali yokusebenzisa kunhlelo zemigwaqo. Uhulumende uthi uthola imali efika izigidi ezintathu kuhlelo lwama toll gates kodwa ayeneli ukuthi ithuthukise imigwaqo yonke elizweni. Umnumzana Mpofu uthi ugatsha lwakhe luza kwethula imbiko etshengisa ukuthi luthole imali enganani njalo isetshenziswa njani ukwenzela ukuthi abantu bezwisise ukuthi uhlelo lolu luncedisa njani ilizwe.
No, uhlelo lolu luzancedisa kakhulu ekutholeni imali yokuncedisa ekwakheni imigwaqo yakithi yonke emakhaya lemadorobheni. Kuyatshengisela ukuthi khona nxa sifuna ukuthi la imigwaqo ibe emihle ingalethela ingozi lezi esibalazo, kumele sibeziseleni bonke abantu abasebenzisa izimota ukuthi basiphoke imadlana omncane through ama-toll gate ithuthukise sakhe imigwaqo. Into abantu abangayizwisisiyo abanye laba abahlala bephikisana lolu hlelo ongathi luyathuthukisa isizwe ukuthi khona even sicele abantu labo kuthiwa khona ngama-investors kumbeama BOT zama-partnership abantu abazabhadala imali leyo yilizwe elicina zibhadala. Liyakhumbula i-Bay Bridge, i-bridge lesalithatha kuviki ezilithwala ezidluleyo lakhiwa nge-5 million kodwa sithe sesiqeda ukulibhadala ngeminyaka eyi-20 sazozibhadale over $400 million. Kuhle ukuthi sizenzeleni izinto lezi sibe la ma-toll gates azancedisa ukuthi sithole imali siyenze imigwaqo silungise imigwaqo yethu. Imali
le ama-toll gates isebenza njani njalo iyawenza umsebenzi wayo?
Ama-auditors ahlale khona and njalo liyazi ukuthi ngathi izinara ihlale isitshela ukuthi imali ezitholakala ngeviki imalini and ama-report lawo ngiyathola suku zonke viki yonke. Kuza kwenzakala ukuthi khathesi nje siqalise ukuthena ama-provinces siwanike imali engxe ngenyanga lokuthiwa ngama-allocations ngenyanga into engaza kuyenzakale ukuze abantu bazi ukuthi imali leyo yenzani. Asiko ukuthi kule mali eningi abantu babona imali idodwa ama-dollar lane-dollar kuthiwa imali eningi izaba ningi nxa sizaba lama-toll gates amaningi sibe njalo le migwaqo emihle abantu abazabona ukuthi khona imali eyisetshenzwa njani. But khathesi lokho kade sikwenza sasiqalisa sisazama ukuthi sibone ukuthi kusebenza njani. Kuzaba lethuba lokuthi sitshele le-parliament ukuthi sisebenzisa njani lama-reports abenikwa okwesikhathi esiyabevumelane ngaso ukuthi uZulu azi ukuthi isetshenzwa njani ngokuthi imigwaqo yakithi mili and ingaba mihle nxa singasebenza ndawonye sithuthukise. Ukuthi sibe sikhuluma sikhambelana amanga phela asinedi ndaba.
Likhangele ukuthi likuqalise nini lokhu ukuthi linika ama-provinces imali?
Ayisesegudini, isinde kudinde sifuna kuyenza masinyane nje but into ufuna ukukala mbona ukuthi na imali esikhona imali ni njalo ijongeni ukuze isenze khona ukuyakhangela sesimgwaqo thina esizenzelayo e-airport road siyazenzela umgwaqo lana i-Ruwa siyazenzela sifuna ukuthi kuyela kobulawa senze i-airport road lokunye singakwenza ukuthi sivale imigwaqo amaphoto lapho umgwaqo uqephuke khona emaceleni sifake siyivalavala.
Lo ngumnumzana Obed Mpofu, umphathintambo wogatsha lukahulumende olubona ngemota zokuhambisa.